Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga u-Evans Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we-Studio 7 ngesonto mhlazi ku-26 Nkwenkwezi 2024 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe wegugurawundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi.
Bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolunjwana yena uhulumende vele selubeki wabeka le budget yakho. Hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma, isikhathi sokwesaba siphelile.
Sokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho.
Namhlanje bekuyisiphithiphithi kodwa akula tension leyana thina seke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election.
Kwezamasiko, kwenziwani lezi nsuku ukulobolisa abantu abahlala emazweni? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uhlelo lokuxoxisana ngombhuqazwe wegugurawundi luzaqala ngenyanga kaNtulikazi. Okhokhela izinduna uChief Fortune Jarumbira wazisa kunyanga ezedluleyo ukuthi induna ngayinye yesigaba seMathebeleland leNkabazwe izaphathiswa ngamanene lamanenekazi alitshumi lane ukuxazulula lolu daba. Igqwetha lesizwe unkosikazi Virginia Mabhiza yena uthi imali yokuqhuba loluhlelo siyabekwa eceleni. Kodwa bakhona abalokhe besola loluhlelo besithi lungazakhokhelwa zinduna. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Salibonani baba Gande, salibonani ngisho labalaleli bonke. Lami ngiyakuzwa lokho ukuthi kusiyachaya uJulay uhlelo lolu kumele luqale. Mina nxa ngikubhekile, mina ngithi udaba lolu olwegugurawundi bengingalubeka ngithi mina hayi udaba lolunjwana yena uhulumende vele selubekile wabeka le budget yakho. Hayi mina ngikhuthaza ukuthi abantu bakithi bonke kabasukume bahambe bayekhuluma, isikhathi sokwesaba siphelile. Abantu bakithi kabahambe bayekhuluma njengoba lo uhulumende esethe bahambe bayekhuluma freely. Kabasukume abantu bakithi ngobunengi bayekhuluma iqiniso. Ukuthi lelo qiniso uzalithini uhulumende? Hayi, ayisiyo ndaba kabani le. Mina yiwo umbono wami ukuthi ayiphele lindaba, sikwazi ukuthi kathi yena uhulumende uthini ngalindaba. Ngoba nxa sesimtshelile kusho ukuthi sezasitshela phela yena ukuthi uthini ngalindaba. Eyiyona lokhu isihlupha la namhlanje, sisehluleka lokulungisa izinhlelo zethu ngenxa yayo nalindaba. So ke mina ngithi hayi, abantu bakithi kabasukume bonke bahambe bayikhuluma iqiniso.
Abanye bayakhonona bathi bona induna zingabi yizo ezikhokhela loluhlelo. Wena ubona zingaphatha kuhle na loluhlelo njengoba sisizwa kuthiwa ezinye induna lazo zathinteka kumbhuqazwe lo? Ngobani kahle kahle ngokubona kwakho abangaqhuba uhlelo lolu kungabanga lokuthandabuza?
Liqiniso lelo ukuthi khona ezinye izinduna zakithi zichemile, kanti ke ezinye lazo zaphatheka ziphathwa kabi luhlelo lonolu olwegugurawundi. Liqiniso lelo. Kodwa induna yithi iyala ilokhu ilamandla ilenhlonipho esizweni, iyala ilokhu ilenhlonipho esizweni esikhulu kakhulu, okuyikuthi abantu bakithi kumele njengobana ngitshilo basukume bangasayesabi lutho, bahambe ezinduneni zabo bafike bakhulume kwenziwa ama-record lawo. Akekho omunye umuntu engumbona ezamela abantu. Into esimbi kakhulu mfowethu ngeyokuthi ama NGOs lawo sechemile amanele. Abantu abaningi sebechemile abanele. Osokusenza ukuthi khona bengasabi ngisho lesisindo. Kodwa izinduna zakithi mina mbona ziyizo kathesi engathi mina hayi abantu bangakuma nazo, bafike bakhuluma iqiniso, abantu bakithi bangesabi lutho. Iwo umbono wami ngithi mina izinduna kazihambe ziyenza lolu hlelo, abantu bakithi bakhululeke bahambe bayikhuluma phambili kwenduna zabo abavele bephila lazo. Ambona.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Usokusele amalanga amathathu nje kuphela ukuthi izizalwane zakwele South Africa ziye kukhetho. Ibandla elibusayo ele-ANC lenze umhlangano walo wakugcina izolo enkundleni ye-FNB Stadium, kodwa lehluleka ukuyigcwalisa linkundla engathwala abantu abazinkulungwane phose ezilikhulu 100,000. Kubikwa bekulabantu abazinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa i-70,000. Iningi likhangelele ukuthi libone ukuthi ibandla elitsha elemkhonto wesizwe lizathola amavoti amangaki kulandela ukumiswa kokuncintisa komkhokheli walo umnumzana Jacob Zuma ngumthethwandaba. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Ay, umumo unjengenjwayelo, yebo khona ku social media uyezwa nje iziphithiphithi zenkulumo zani lokhu lalokhu. Namhlanje bekuyisiphithiphithi kukhulunywa sengathi kukhona amalunga e-MK afice kwenye library thizana e-KZN kunamabhaloti into efana nale, kodwa akula tension leyana thina esiyeke siyijwayele njengakwele Zimbabwe towards election. Kuyakhankaswa nje abantu bayazihambela nje hayi kusansuku zonke.
Kodwa nxa ukhangele wena okwenzakalayo ungathi amabandla wonke alamathuba yini ukuthi bazithengise kuZulu?
Umthetho weSouth Africa vele uqinile kulokho, amabandla wonke angathi alithola ithuba. Yebo phela kulokhu khononda khononda lokho ozokuzwa kumabandla. Kumanje nje ikhasa ilawule ukuthi kule advert ye Democratic Alliance ibechisa ibonekisa umzekeliso wokuchiseka kweflag. Yona abantu abaningi nomongameli welizwe imbali uCyril Ramaphosa wayegqikile, nabantu abaningi babeyigqikile leyo advert. Sekungathi SABC ibingasayiflaythanga, ikhasa yathi hhayi akukho njalo, ayiflaytho leyo. Futhi yakufaka lokuthi SABC kumele ifayiniswe i-500,000 ngokwala lokho. So amathuba akhona abanikwa abezepolitics. Yebo phela kunokukhononda kumalunga e-MK ukuthi kungani kukhanya kungathi kulokucindezelwa thize kukaZuma, kodwa lokhu sikuzwa kukhulunywa.
Phambilini sike sezwa abanye besithi kungaba lukhuni kuzizalwane zeZimbabwe lezamanye amazwe ngoba udaba lwabantu bokuza lukhanya belufuna ukuthi lusetshenziswe ngabona laba bezombusazwe. Kugcine kusenzakala yini njalo ngokubona kwakho ngemva kokhetho, akusoze kube sekududulwa yini abantu?
Akwenzakalanga ngohlobo lolu sasesilwe sabela, kodwa inkulumo ilokhu ikhona phecelezi into esingathi yi-rhetoric ikakhulu kumaqembu njengeqembu eliholwa ngu-Gayton Mackenzie vele lithi ama-foreigner nje akahambe. Yiyo i-core topic yekampeni yabo. I-FF nayo izwakale isiklarifaya kangcono ukuthi yona kahle kahle ithini ngokuthi nxa ithi abantu abakhululeke ukungena kwele South Africa kumbe kungabi neminyene, yakuklarifaya ukuthi yona ikuchazi kanjalo. So i-topic leyo iba nkulu, kodwa uyakubona ukuthi nalo elibusayo ibandla i-ANC isizwakala lokhu iqina ngakho ukuthi abantu baphandle. Nayo i-NK iyazwakala iqina ngakho, kusho i-migration kahle kahle is quite a topic e-South Africa. Ke ukuthi kwenziwe into nje budedengwa akukho lula, umthetho kumele ube yiwo otshoyo.
Lobo ke ngumnumzana wabo ngani Mkhwananzi isiphatha amandla senhlanganiso ezizalwane zeZimbabwe esihlala kule South Africa. Ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zikaThabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Njengokwethembisa kwethu, namuhla siqhubekela phambili ngengxoxo lomnumzana Shinkirai Nyandare, omunye wabaqala uhlelo lokuphathisa abagwetshelwe amacala abangawenzanga olwe I didn't do it, IDDI.
I didn't do it, i-abbreviatwe kumbe yasawa ngamafitshane sathi i-IDDI. I-IDDI kumele ukuthi I didn't do it. Ngesintu sokuthi angikwenzanga. So sikhangele ukuthi kule ndawo lapho othola ukuthi emthethweni ngenxa yokuthi nje awulaziqwetha kumbe awulamuntu okuncedisayo okumelayo enkantolo ugcina usuzithola usuyephethwe icala ongalenzanga ungelabo bufakazi obuqacileyo kumbe obupheleleyo obuqondakeleyo esithi injustice. Ugcina usuyephethwe i-sentence enkalakatha. Ukuthi yakwethusa lawo uthola ukuthi usuthole 50 years kodwa wona ungayenzanga into yangikhona kuthe uhlengule omuntu.
Nxa selithole umuntu ohlangana le nduba lezi lingena njani lapha?
Thina sesithatha umuntu nalwana sesikhangela-ke icala lakhe sesithi hhayi wona umuntu akadumele ukuthi ngabe ubungangenanga ejeni nicala leli. So kimi ndi wena ukwenzile na yena lesithi hayi mina madam nangikwenzanga into leyo. But usually iqiniso livele liyazimela umuntu yawubona ukuthi umuntu lo kakwenzanga ngendlela izinto zangikhona zabe zivakale ngayo ama-fact angikhona nama-evidence abekhithiwe onkantolo yabona ukuthi umuntu lo kakwenzanga zanga okweqiniso lokhu abathi yena wakwena. Thina sibuya sesikungenela-ke sesithatha from i-appeal esikuthi ngama-convicted person.
Njengabatsha laqalisa njani beselile mali nayo yokuphathisa kumbe kulezinye indlela zokuqala?
Leyo yinto esivele sikhule siyinto esiqale kuyilananzelela ukuthi ayikazi ma ungenamali vele kunzima into oqala sinto but akunjani thina sinje so sinjengesiyinsisi kunje kanje so ukuthi sesifike kusigaba lapho esikhona from besingivele singabantu esiqalele singenamali fithi uma e-university mina ngiqede 2020 e-University of Victoria and njengomuntu akade osebenzela phala laphiya ezimbabwe ngazama lokhu ngazama lokhuyana ngingakagidingi ngokuhamba ngalokhu endlele enzele ngokufundileyo e-university ngazama ngasebenza imandasi ngasebenza ngaphi but my bigger goal always futhi ukuthi ngiyakwazi into engiyifunayo.
Siyawubona umzekeliso wakho lapha pho kwabanye abasakhulayo uthini kibo?
My encouragement to anyone who is motivated and has a plan and has a vision is be very patient, number one, yes. But at the same time, never be afraid to set up the conversation. Ngoba lokhu kunje so sikhona apha namhla siyithile ithi kuqalise ngendaba yokuthi saxoxa nabafowethu abanye sizixoxela sithi no madoda sicedile asilamali yokuyangaphi inxa yesokuthi lethugela sisethenga i-coke lama-chips abanaasilansizrelaxeres but we've got a bigger vision and the future is in our hands. So if we pull back thina ngokwethu akula lito zoyenza kahle imali in our economy even in Zimbabwe it's a hard economy already but inzima injalo it doesn't mean ukuthi there's no progress or there's no groundbreaking ideas that we have. We do have them but start talking about it, have a conversation with someone kunje sompowethu siyaxoxa it's because of a conversation yaliqalile from anywhere ukuthi no umpowethu napha ngafundela ingxa yethekwani umpowethu ngafundela ingxa yeplumtree high school but umpowethu sesisekudepartment enje sekudepartment enje talk to someone you know into kuthiwa yi-networking and the networking has really brought CD up to the opportunities that we get now. And we are only just groundbreaking. We only just meet the ground in where we are going. These are opportunities that are coming our way. And it is gumina lelo kona or youth in general life. Any sabu talk.
Ngusi kaba sabacha namhla besixoxa lo mnumzana Shinkirai Nyandare owe I didn't do it IDDI. Asisane ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kanyoka.
Siyabonga Thabo Kancube.
Sigcina masiva
wena,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiva wena.
Ngokwezamasiko lamhlanje izizalwane zeZimbabwe sezisabalele emazweni aphetsheya zidinga amadlelo aluhlaza. Kuba ludubo ngesikhathi sokulobola lokuvela. Sixoxe lengcwethi kwezamasiko uNkosazana Stars Mathethebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uthi ukuthi sokufosa umuntu ukuthi athathe lowo muntu wabephaswa ngoba ngiqinise elihle ukuthatha umuntu oseBotswana weseZimbabwe, hayi vele kakusebenzi. Ukuthatha umuntu eseCanada umela uthi sesithathile. Vele kuhle kuphikisane nebala lona lesithi sithathile. So kudala ukuthi abantu abathadileyo baze nabantu abahlala bengandawonye njalo kubafosa ukuthi omunye abe lomunye ongane, omunye abe lomunye ongane, okuyinto engekhoyo esintini sakwethu, njalo kuyinto elihlazo.
Kodwa siyabona ukubana lezi nsuku kulenkundla zokuxhumana WhatsApp labo Facebook akungeke na kwathatha indima efana leyaleyo ayithathwa ngabo aunt
kwabathatheleyo bobabili into ze WhatsApp into zobulize kunenkinga zisebenzi kwabathatheneyo bobabili obabakazi sebengadlala indima yabo besebenzisa ubulimi ama-WhatsApp obabakazi yikho lapha sengingakhuluma singe kodwa obathatheneyo bona bobabili kufanele babe ndawo xa beseCanada Canada xa bese-South Africa South Africa kungenxa yani abantu ubala elithi thathana lithi ukuthi nababo babili sokumele babe ndawoye xa besehlukana bahlukana kwesikhathi esilithwana lokhuyana okokuthi umuntu uyoyathatha umfazi yena eseCanada umfazi elakhe eZimbabwe hhayi kulihlazo elimangalisayo njalo kudala umumo ongalunganga phakathi kwabathatheneyo phela umuntu kathathela ukuxoxa naye ngobulele kuthathela ukuthi akuwathela ku-ayinele kuthathela ukuthi akuphekele kuthathela ukuthi akuvuse buthongamelele ayisikusho kwaqhakubi athi sokutheni sikasinikiwe sokutheni sikajuda uhota njani chibilika kunengi okuvusela umuntu elile so kuqakathekile ukuthi nawo babe bobabili babe bevusana bexoxisana ebuthongo hayi khona ukuthi babe bexoxe nge-WhatsApp
Asithi bona labo abafuna ukuthathana basezweni linye kodwa akula phela uanti khonapho
hayi kwabe ndawo yakulizwe hayi kuyenzeka obabakazi sebengaba ngavali ilaba nabo kushoko kokhathana so longu bekhonapho kulelo kanti-ke njalo nefonini ubabakazi sekungakhulunywa naye efonini akhulume lo mkhwenyana athathi nabayi ebukane wabo phakona le mabhuseni enkayi abathi elithi umntwane selomngane batsho bathi hhayi kubambenini keselibatshela ukuthi ngo-December siyabafuna ekhaya sizobabona mathuba akula muntu ongasebenza eCanada engayikibo loba nini sabe sokumele ukuthi babe beqhubeka besazakali thi sebehlala ndawonye kodwa ngo-December babuye bazoziveze ebazalini bahluwe inlandi yabazali u-anti sebahlanganisa ebamela
amalobola bese bhadalwa nge-MoneyGram
ukuthi sikhulumisane sithinithini kodwa amalobolo phela into ehanjiswayo ukuze ibusiseke sekungathi osikhulumisane izimadlalana ezinale lezo ziphume ukuze kodwa kulindelwe ukuthi uyeza uzolizela ilobolo ekhaya naye velahlahlale koqa ukuze efikile leso sikhathi abandizelazo afika ziyisele bizigqibe ahlabe nakhiphe khonabo ilobolo
manje lokwane kwakusenzakala ekadeni ukuthi nxa sekungathi kulamaphutha ayenzakalayo emtshadweni kuyabizwa o-anti kumbe omalume manje pho abantu laba nxa behlala emazweni bazaqeda njani indubo zabo o-anti bekhona lekhatshana
hlupa ke konapho ukubona amadivorce semaningi kangaka asedala ikoko lokho kheli ukuthi wakumele ecebela kubabakazi fo ubabakazi abe ngasabonela asatholakala ikuda ukuthi usiye ebanganini abangane bathi mina kuyini jele benyakwenza so mina kuyini abangane besebekulahla bakulahle ngishime endiwapho ngenxa yokuthi uswele ubabakazi eduze ozakuphuthela into eziqondileyo akube nephasa amaphala.
Lo ke ngunkosazana Stars Mathe Thebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye kuhlelo lwezamasiko. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zika Ntungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thande Kozinti Mkandla.
Ngolunye usuku njalo lokuvuselela umoya siyithathe ngendaba yethu esigcine sikhuluma ngayo esiyithola encwadini kaHezekiya isahluko 37 labo okufundeka kanje kulabo abayikhutheleyo. Sizayibala isikola uverse 1 siya ku 5. Uverse 1 kufundeka kanje. Isandla sikaJehova sasiphezu kwami sangikhiba ngomoya kaJehova sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Verse 2. Wangidlulisa kuwo ngazungeza bheka emaningi kakhulu ebusweni besigodi futhi bheka ayomile kakhulu. Verse 3. Wayesethi kimi ndoda nomuntu lawa amathambo angaphila na? Ngathi Nkosi Jehova na uyazi. Verse 4. Wayesethi kimi profeta phezu kwalawa amathambo uthi kuwo nina mathambo omleyo zwanini izwi likaJehova. Verse 5. Labe siyagcina khona. Isho kanje Inkosi uJehova kulawa amathambo ithi bikani nyakungenisa kini umoya niphile. Zinhlobo zankosi ezithandekileyo ngesikhathi esedlule sindawonye sakhuluma ngesokubonayo phakathi kwemuli phakathi kwemindeni eshiyeneyo. Namhlanje ke sisuke ke emndenini sikhangele ilizwe izigodi zakithi labo esihlala khona leziqinti okuyagcina kugoqela lona ilizwe ngokwalo. Nxa uhamba emgwaqweni ulalela kumbe usemchoveni kumbe usebhasini kumbe usesibhodaneni kumbe usedibheni kumbe usesikotshweni usesikolo usemsebenzini ingabe kungabula abantu abahlaba ngana khona sengitho le ndaweni zokujabula njengasemabholeni uzahlangana lenkulumo eziningi ezitshengisela ukuthi abantu bayazifananela la mathambo omileyo. Bakhona abantu abathi lanxa belezimo zokuba ngabantu kodwa impilo yaphela kudala kubo. Yikho amaNdebele esithi umuntu uyazilahla amathambo uyazidela azikhohlwe ngenxa yesimo azifica ekuso. UNkulunkulu watshengisa ke uHezekiya ubana ukhangele nampa abantu okumele baphile sebomila kusela lutho lezenzo zabo lenkulumo zabo sezingezomileyo azilampilo. Zinkulumo zokuletha ingxabano ezileta ukukhathala ezileta indlala ezileta ukuhlupheka ebantwini. Uthi ke uHezekiya uyabuzwa labo ukuthi bona abantu abanje bangabalalo elinye ithuba lokuthi baphile bathole imisebenzi balime bavune babe lezifuyo zabo ezinhle bavakashelane benze konke nje abantu abaphilayo njengoba sebephonguba nje sebephongufa namathambo omileyo kaba sengathi sebelahlekelwe lithemba kaba sakwazi ukuthi babambe ngapi ukuthi umtata abantwana bazawudlana. Akhangele lalabo ababaphetheyo aficithi labo kengxenye wamathambo okwedlula awakhe ngoba nakabalandaba akabanaki muntu bazenzela santando. Abantu sebakhathala abantu sebephila ngenhlamba ngokuthethisana ngokusolana abanye abantu bomile inhliziyo zabo vele kasadilizi lanxa kusenzakala ulutho umuntu vele kasathinteki. badubeka abantu bakaNkulunkulu bafana lamathambo omileyo uNkulunkulu uyakhangela bona ukuthi abantu bambazi badubeka ngisho lasezimbabwe badubeka kodwa ke abuyathi laba abantu bazavuka kwelindanga baphile ngoba nabalethemba bakhuleka kuJehova uza kubaphefumulela umoya kuthi lokho okubaphambanisa kususe endaweni yakho afake okuza kubaphilisa asikhuleke baba thixo ingcwele phefumulela umoya wakho esizweni sakithi abantu bakho baphile njengokumisa kwakho ngojesu ngiyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Nkosi Mkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile. Odlalela amaqembu abalisa elewange kanye lele Dynamo uCarrington Gomba uthi kwasala kancane ukuthi azodlalela iqembu leHighlanders ngomnyaka ka-2007. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyasipha lolu daba kodwa uqala ngokwesethulela ke impumela yemidlalo edlalwe ke lamhlanje.
Iqembu elihlezi phezulu kwengalane leManyika Diamonds linqobe lewange nge-1 kanya okuyimpumela yetsho ukuba selile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye 29. Iqembu le-FC Platinum liyale lokhu lisendaweni yesibili engalaneni ngemva kokunqoba ele-Dynamos nge-1 kanya njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune 28. Endaweni yesithathu kule qembu leSimbabwe lona elinqobe leCape United nge-2-1 njalo lile miklomelo ngamashumi amabili lane 24. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leHighlanders libe ngutshikile obhanqa 1-1 leqembu leGreen Fuel njalo limpumela ichiye ibhoso isendaweni yesine ile miklomelo ngamashumi amabili lambili 22. Emdlalweni ophakathi kwamaqembu aphuma edolobheni lakoBulawayo iqembu leArnel libe ngutshikile obhanqa 0-0 leBulawayo Chiefs emdlalweni oku senkundleni luveve ngimele isibe 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji okakatheso Njanji uyaqhubeka ke esixoxela ngodaba lukaCarrington Gomba.
Ugomba uthi wayezimisele ukuyadlalela iqembu leHighlanders esuka kuqembu leWange kodwa bachitheka sebugayiwe.
Wayekwayenzakala 2006 angazi ukuthi yini into eyayenzakalayo sokusele ama last minute nje ngiyezwa ukuthi ngirejistiwe kuDynamo kuChampions League lapho engifuna khona lami angikwazi kwahambani ngoba vele ngangidingisi kwamuntu ngiyakuHighlanders.
Ugomba uthi loba isifiso sakhe sokudlalela iqembu leHighlanders singafezekanga akanansolo ngoba efike wakholisa kakhulu kuqembu leDynamos.
Ngangifisa sibili ukudlala kuVusi ngoba nginabangani ngalo onawo uVusa ngisazidlala sonke bengithebe ngikhuthaza ukuthi ngangifuna sibili but akusayenzakalanga kodwa isifiso sasikhulu kodwa ngakho angisoli ukuthi ngajoyina iDynamos lapho ngale ngadlala ngayadlala iChampions League kwaba mnandi.
Ugomba ube yingxenye yeqembu leDynamos eliphelele kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCAF Champions League ngomnyaka ka-2008 uthi ukufananiswa lo mdlali waduma edlalela iqembu leDynamos uCalisto Basua ngesikhathi esakhula yikho kwamkhuthaza ukuba abobheziqine emdlalweni wenguqu.
Okwangikhuthazayo ukuthi abantu abaningi ababedlala ibhola babengibona nje babemphisiwe ngoCalisto Basua owayedlala iDynamos ngahlangana ngitshila kuthi abantu bambiza ukuthi mina ngingazi ukuthi wena odlala mina ndlala njengawe ngikuyini but banichaza lapho kumhla ukuthi abantu bangibona umuntu olevali ngebhola yikho okwangenzeka ukuthi ngiphuze yami ngibe ngumuntu ebholeni.
ukomba uzalelwe edolobheni leWangi mhlazinhlanu kunyanga kaMbimbitho ngo-1985. Udlalele amaqemba kweleZimbabwe abalisa eleWangi, eleGunners kanye leDynamos. Ngaphandle kwelizwe udlalele kweleDemocratic Republic of Congo lapho adlalele amaqemba abalisa eleSaint Etoile Lupopo kanye leDon Bosco. Kuthi ngaseZambia udlalele iqembu leRed Arrows. Khathesi uyimanaja yeqembu leZPC Wangi, lona lidlalele ekuphendukeni kwakhe kweleZimbabwe esesuka eZambia. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Okwakathesi sengilivalelisa ke ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande.